Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 21 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namhla isetheswa icala lenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abekhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption ukuthi basebenze ngesiqubu esikhulu ekulwisaneni lenkohlakalo elizweni. Ibandla le-MDC selisole eLizanu PF ngokubumba ikhomishini ezaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zebandla elibusayo khona kule khomishini evele ibhekane lokulwisana lenkohlakalo eyezak. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo msakazo. Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namhla isetheswa icala lenkohlakalo. UMnumzana Mphoko ubeselensuku ezithile esala ukuya emapholiseni ngoba isithi uhulumende uzama ukumbulala ngokumhlaba ijekiseni elejefu. Intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMnumzana Mphoko umiswe emthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla esetheswa icala lokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo ngokulaya amapholisa ngo-2016 ukuthi akhulule owayengumqondisi wogatsha lweZimbabwe National Roads Administration iZinara uMnumzana Moses Julius Juma. Umantshi u-Enias Magathe uhlawulise uMphoko imali yesibambiso efika kunkulungwane eyodwa yamadola i-$1,000 ukuze athonisiswe ephandle. Umlaye njalo ukuthi kumele aziveze eCentral Police Station ngolwesihlanu viki ngeviki njalo aphe abatshutshisi i-passport yakhe. UMnumzana Mphoko uxwayiswe njalo ukuthi akumelanga azame ukukhulumisana kumbe ukwethusela abafakazi kulolu daba. Lanxa emiswe enkantolo yakobulawayo, udaba lukaMphoko luzathethwa ngumthethwandaba kamantshi eHarare lapho azamiswa khona mhla ka-4 ngenyanga ezayo. Umtshutshisi uMnumzana Thomson Hove utshele idale ukuthi uMphoko yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lasificamunwemunye 79 wadala icala aletheswayo ngesikhathi esasengumsekeli kamongameli Robert Mugabe. Uthe phakathi kukamhla ka-13 kusiya ku-14 Ntulikazi ngomnyaka ka-2016 uMphoko wahamba e-Avondale Police Station eHarare wasebenzisa amandla akhe ukuba kukhululwe izibotshwa ezimbili uDavidson Norupiri loMoses Julius Juma. Ababili laba babebotshwe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngokwenza njalo umtshutshisi uthe uMphoko wephula isahluko 106 sesisekelo sombuso welizwe iConstitution. Kodwa uMphoko uyalilandula leli cala. Nanti igqwetha lakhe uMnumzana Zibusiso Ncube.
Kasi sesivele court ubaba uMphoko kuphiwe ibail uthi abhadale $1,000 aripote kanye ngeviki e-CCD lokuthi asarende i-passport yakhe. Oqathele ukuthi ayiso fugitive at law, ngisho lenkundla ivumane lathi ukuthi is not a fugitive at law. So sizangena futhi e-court nge-Wednesday mhla ka-4 September eHarare.
Kolunye udaba olehlukileyo, uZulu wakobulawayo sesole amapholisa ahlomileyo aqhubeka ezula ngedolobho. Amapholisa la aqale ukubhodabhoda ngempelaviki ngenjongo yokuvimba ukutshengisela obekuqoqwe iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngomvulo. Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mhlaba Sibanda uthi le yinto embi eletha ukungahlaliseki ebantwini.
Akukhobela kwamapolisi ekhona lapha mina ngokubona kwambonani into engalunganga ngoba indlela yokuzama ukwethusela abantu. Lokho kumele uhulumende akunanzelele ukuthi kakwenze abakhuphe ngokuchecha ngoba ukubagcina bekhona konoku it will end up hardening. Kuzagcina sokusenza abantu banjani? Bangawahloniphi, bangawesabi.
Amazwi kaSibanda agcizelelwe ngumnumzana Shuta Ngwenya.
Angithi vele ilizwe lona ngokwalo ma abantu behleli babe khangelela ukuthi bakhululeke. Kodwa insuku zonke ma sebebona abantu abathwele imbhobho, abantu abathwele induku phakathi kwabo bona bengathwalanga lutho. Kusuka kubahlukuluze.
Ivandla leMDC lisola uhulumende lisithi amalunga alo ikakhulu kobulawayo asethunjwa mihla ngemihla ngabantu abahlomileyo bewachaya lokuwahlukuluza. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa namhla usungule uhlelo lokulwisana lenkohlakalo oluqoqwe ngabe Zimbabwe Anti-Corruption Commission eHarare. Wakhuthaza ikhomishini le kanye labohlangothi lwe-National Prosecuting Authority ukuthi bachutshise amacala enkohlakalo ngokuphangisa. Kubikwa intatheli izindaba yethu Gibson Pepe usethulela lolu daba ngugceleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wokusungula umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo namhlanje emini eHarare, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezakhi le-NPA kumele basebenze nzima njalo ngesiqubo esikhulu ekulwisaneni lalesi siga.
Also tasked to educate the public on the dangers of corruption in society as well as to enlist and foster public.
Liphiwe umlandu wokuthi lifundise uzulu ngengozi yenkohlakalo kanye lokukhankasela usekelo lukaZulu ekulwisaneni inkohlakalo. Njengezakhi le-NPA selizinikele ukukhokhela lowo mkhankaso, kumele lezinye ingatsha zincedise ukukhuthaza uZulu ukuthi alwisane lenkohlakalo.
Umkhankaso lo uthi uze ngesikhathi esifaneleyo ngoba uhulumende esemizameni yokuvuselela umnotho osubhidlizwe lesi siga.
For this noble initiative, it is further timely as we consolidate the implementation.
Lokhu kuza ngesikhathi silondoloza ukuqhutshwa kahle kwenhlelo ezinenye zikahulumende ezijonge ukuthuthukisa ilizwe. Inkohlakalo ilakho ukubhidlisa lezinhlelo zokuthuthukisa ilizwe kanye lokuqeda ubuyanga.
Abenhlanganiso yomanyano we-European Union EU yibo abaphe usizo lwemali yokuphathisa abezakhi le-NPA ekuqhubeni lomkhankaso okhangelelwe ukuqhutshwa phakathi kwenyanga ezilitshumi lanhlanu ezilandelayo. Umqondisi wezakhi unkosikazi Lois Mathanda Moyo uthi kuzamele uZulu la yancedise ukulisana lenkohlakalo. Umtshutshisi omkhulu umnumzana Kumbirayi Wotsi uthi abe-NPA kuzamele babone ukuthi labo abazafunyanwa bephule umthetho bazojeziswa kanzima, kube isibonelo kuZulu ukuthi lokhu akuqalwa. Ingcwethi ezicubulana ngezombusazwe zikhuthaza abezakhi labe NPA ukuthi basebenze okungelankitha bechabi lapho bebopha abacatshangelwa ukuthi balamacala ukuze uZulu abe lethemba labo. Umkhankaso lo uzaqhutshwa ezabelweni zonke zelizwe ufundisa lokukhuthaza uZulu ukuthi asize ekulwisaneni nenkohlakalo. Lokhu kuza ngemva kokuba izakhi sibophe owayengumphathintambo ogadla lozokwetheleleka kwelizwe unkosikazi Priska Mfumira. Lumkhosi ubuthanise iziphathamandla zikahulumende, amagqwetha, abehlanganiso ezidlela amalungelo oluntu kanye lamakhomishini awezakhi labe-NPA. Umkhankaso lo ukhangelane lokufundisa uZulu ngobubi benkohlakalo ekuthuthukiseni umnotho kanye lokwazisa uZulu ngamanyathelo angawathatha nxa ebone lapho okube lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Pepe.
Ibandla leMDC selisole iZANU PF ngokubumba iCommission ezaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zebandla elibusayo khona kule Commission evele ibhekane lokulwisana lenkohlakalo elizweni. EZimbabwe Anti-Corruption Commission, iCommission yeZANU PF leyila malunga alichumi avela kuzabelo zonke zelizwe. Amalunga ayo abalisa umnumzana William Mutomba oweManicaland, uShila Mabasa weMashonaland West, uHilary Masaiti Mombeshora oweMashonaland Central, uMax Zitsayi oweMidlands, umnumzana Chingadube wakoBulawayo, umnumzana Rodwell Zinyemba oweMashonaland East, umnumzana Sibanga Muzi Khumalo weMathebeleland North, lo Patrick Hove weMathebeleland South, kanye lo Clemens Makwarimba oweMaswingo. Umongameli Emerson Mnangagwa wazisa ngokubunjwa kwekhomishini le kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo kweziphathamandla zeZANU PF ezigoqela umnumzana Obert Mpofu lonkosikazi Priska Mufumira. Ngabasakhulayo baleli bandla, unkosikazi Mufumira ubotshwe ngenyanga edluleyo njalo uqhubeka evalelwe. Umnumzana Mpofu yena kakabotshwa. Umgcini sihlalo weMDC eMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sifanda uthi iCommission yeZANU PF le ijonge ukuvikela iziphathamandla ezilobudlelwano lomongameli Mnangagwa lokwethusela abangabe bephikisana laye kuZANU PF.
iCommission leyo ngeyeZANU PF ngeyokumaneja ipolitics yeZANU PF. Kayilani le corruption, kayilani lokuvuselela umkhonomi, kayilani labantu beZimbabwe kodwa ngokwabo nje kibo ukuthi bezama ukuthi bemanage bangamanejana njani ipolitics zabo. Siyakwazi ukuthi sonke kusobala ukuthi ezanini kathesi kakumanga kuhlika kubanjanwanga. Elaye obusayo ubusa engela laqiniso ukuthi angavuka kusasa ebusa yini. So-ke nxa kuyukuthi kube labanye abamgombolozeleyo abathi bona hayi istrategy esitshe sokuthi silwisane nalaba abangani kabasakuthandi yikuthi sifome i-commission ye-corruption ngaphakathi nakwethu. So kuyakwenza ukuthi bona labo abangani babonakala ngani ngabakho ku-faction yakhe bezizwe bengabantu abethukileyo ukuthi le i-commission ke entsha le ingabaqamba amacalayo. Ngoba into ekhona ezanwini yi-club yabantu abale-corruption bonke, akekho othiwa khona lo nguye othiwa khona onjani. Bonke nje kufanele ukuthi ngabe balale ezitokisini bevuke besiya ekhoti ngoba akekho kuZANU PF ngathi yena ungcwele yena umsulwa. So inunu le esifakelwe labo abangani bayaphikisana lombuso kaMnangagwa akulani le corruption.
Ngamanye amazwi uthi iCommission le ngeyokwethusela izitha zikaMnangagwa njalo ivikela abangani bakhe.
Yikho vele ekumeleyo liyana iCommission ngoba ngabe kuthiwa khona sidila nge-corruption engelani lokuthi lo uku-faction kabani, lo uku-faction kabani. Ngabe njengoba uthilo ekuqaliseni ifomo ukuthi khona e-ofisini kaMnangagwa kule special task force eyaphiwa namandla lokuthi ihambe ye-prosecutor e-court njalo lokubopha nje ngabopha santanda. Besokusiba khona nezakhi yona le lokhu igijimisa ama-G40. So into ekhona ngeyokuthi ungani izakhi ngeyokubopha i-G40 mhlawumbe le-opposition. Then besokusiba ke leyi entsha ke i-commission yezanini hayi ngeyokudila nge-faction eyabantu ababengani babonke kusukisela ngo-November 2017 kodwa kathesi sokungani sebehlukana.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sifanda, ummeli weBinga South edalele ephalamende njalo engumgcini sihlalo we-MDC eMathebeleland North, ubekhuluma icingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uxhume njalo isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule, yena othi iCommission yebandla lakhe kayisoze iphazamise umsebenzi weZimbabwe Anti-Corruption Commission.
akumisi kumsebenzi wezakhe. Njalo akuthi ukuthi umuntu ozatholakala mhlawumbe ukomishin leyi engelacala kumbe bembona ngani uhlanzekile, kodwa izakhi ngambona engcolile izamdonsa umuntu wakhona imisemakhothi, ikhothi bese siba yiyo emcleayo. Okuqakathekileyo kakhulu-ke kizo zonke izinto hayi lokhu ngokwangekhaya nje okubunjiweyo lokhu ngokwangekhaya akudistebhile umsebenzi wezakhe, akumisi futhi ukuthi abantu batholakale belo mlandu izakhi ngasaqhubeki, akuyiphambanisi futhi izakhi. Yikho ngesinye isikhathi u-chairperson we-commission le wathi yena hhayi umsebenzi wonke lowo ma-youth kungele phathi siwubekeleni izakhi, izakhi iyoza kwenza umsebenzi. Ngokunjalo sithi thina umsebenzi uyaqhubeka ngendlela ehlelekileyo kuzakhi, ngiyawubona thi umsebenzi uqhubeka usiya phambili.
Bakhona babagawule abathi injongo yenu lapha njengezanu PF ngokubumba likhomishini liza manje ukuvikela abangane bakamnankagwa lezi phathamandla zezanu PF ezilobudlelwano laye.
Hayi, angivumelani nakho kakhulu. Ngithanda ukunika isibonelo esinje esokuthi lokhu akulanto esihlwayo, njalo khonoko ukuthi kuthiwe khona kulabantu abavikelwayo abaduzane lo president uMnangagwa asiloqiniso lelo. Ngithanda ukuthi ngikuveze kube sobala ukuthi bonke bona abaduzane lo Mnangagwa nxa bengcolile bazabotshwa, abangcolileyo bonke abaduzane lo Mnangagwa bazabotshwa. Njalo isibonelo nguTafuma, uTafuma ube ngu-principal director kade ngomunye umuntu okhona ngale ovelele emigindi onguye duzane kakhulu yabo president, kodwa ngikhuluma nje uyenze kuganga okuningi okubonakeleyo, ubotshiwe. Akula muntu otshiywayo ngakhonokho, nangabo imbono yabo abantu besitsho njalo belokwesabela okunjalo. Kodwa ngithi abakabenika ithuba leli izakhi yenza abayiyekele izakhi yenza umsebenzi wayo lokwanokuikhomishini liyana, ikomishini liyana ebunjiweyo yokuthi ikhangele abamemba zezanu PF neyokuthi mhlawumbe lezinye izinto zangekhaya. Ye, siyakuvuma lekho la i-MDC njana la ingabumba okwayo kokuhlolisisa abanye bayo abangcolileyo, kuyavumakala khonokho. Kodwa-ke ekuqineni kwakhona izakhi yiyo lo mlando yokuthi yenze umsebenzi.
Lo mnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF sixoxelaye eseHarare. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukujikelana ephilayo phakathi kwabeZimbabwe asebehlala emazweni labesekhaya ngodaba lokuqinisa ukutshengisela elizweni kungelani lokuthi amapholisa abe elwisana labo behlome ngemibhobho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezindaba yakwelesi Sudan eye Sanabika ukuba uGeneral Abdel Fattah al-Sisi owakhokhela ibutho ukugenqula umbuso ka-Omar al-Bashir ufungiswe ukuqala umsebenzi wokukhokhela ikhansile ezabe iphethe intambo zombuso kuze kwenziwe ukhetho ngomabasa omnyaka ozayo. Umongameli Hassan Rouhani wakwele Iran usephase umthetho ovumela ukwehliswa kwesisindo semali yalelo lizwe e-Rial ngokukhupha amazero amane. Imali ye-Iran e-Rial iwe isisindo ngesiqubu esethusayo kusukela nyakenye lapho umongameli Donald Trump weMelika ephume kusivumelwano sokuvimba ukulungiswa kwezikhali ze-nuclear wahle wakhuthaza abangane bakhe ukuthi bethese ele Iran izijeziso zenotho. Ukwalelwa kwebandla leliphikisayo leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ukutshengisela emadolobheni amakhulu. Uxolo, amapholisa abikwa abebhodabhoda namhla edolobheni leMaswingo ehlabela kulandela ukuvinjelwa kwebandla leMDC ukutshengisela kuleli dolobho. Ibandla leli lithi seliphikise lesi isinqumo emthethwandaba njengalokho elikwenzileyo kunsukwana ezedluleyo lapho lisaliswa ukutshengisela emadolobheni ambalwa. Lokhu kwenzakala ibandla leli lisithi amanye amalunga ayo ayathunjwa njalo ayahlukuluzwa ngamapholisa ikakhulu kobulawayo ngodaba lokutshengisela. Omunye wabakade bebotshiwe wakhululwa ngemali yesibambiso sebail Unkosazana Tendai Masocha, ongumgcini sihlalo we-MDC kobulawayo kugatsha lwabesifazana uthi akufanelanga bevinjelwe nxa befuna ukutshengisela.
Sathi sola owasukayo umgabe futhi ngiyowayelenhliziyo yokuvimbezela abantu. Kanti sokusobala kithi ukuthi umuntu lwana akunacala elenza. Umuntu wayevele evala yonke into ngiyosiyebusa kathesi lo. Njalo futhi akuna uyabuvimbani kanti ukuthi abantu abakho bekhulume into ebahlukuluzayo. Mina ngithi into eyenzakalayo nale uvunjwa ukuthi abantu betshengisele ililungelo lomuntu wonke ukuthi atshengisele into ayikhona onayo. Ngoba wonke umuntu ulelungelo lakhe elizweni lakhe ukuthi into enxa engayizwisisi njalo ngamkhambeli kuhle akhulume. Manje kathesi ukukhuluma nje enxenje lami nje ngikhuluma lawe ntambami ngiyenza kuthiwa kathesi nje ngithethe. Ngoba kathesi kubhizi amanye ethu ayathathwa ngobusuku batshayiwe. Kulezi moto ezihamba zibathathe ebusuku bethaywa bedoda bethi emagangeni bengagqokanga bengaswela umunye uthi bathi-ka bethathe umfazi kumbubaba kumbubana abamthola khonapha ekhaya ethaya egangeni.
Abanye labo obundawonye labo ejele bona banjani?
Honorable uThabisa akaphathekanga kumphambanisela impila kahle yakhe ngoba uvele yena u-asthmatic. So ingubo leziyana njengoba ngithile ukuthi bezingobhuqu zimphambanisile njalo la maphilisi akhe ubengawavunyela uba abantu abebuya la maphilisi bebeyalisi kungena. Kuthiwa amaphilisi kangene lamapholisa futhi nangokwazi umumo wethu weZimbabwe ukuthi iphilisi lingafika laphana selitshintshwe mhlawumbe besisesaba ukuthi athathe. So amaphilisi vele bebengavumi ukuthi anathe amaphilisi akavele wanatha ayempila kahle yakhe. Njalo entilongweni akulaa nto enhle phakathi. Savumbatha iingubo ezesabekayo ezilamagazi ezingawathwayo ezilentuli. Vele kubuhlungu kakhulu lapha entilongweni. Akula kudla ngithi igwadla sibili igwadla nje lokuthi umuntu mhlawumbe ukuthi uphila akula phakathi entilongweni. Nxa ungasanathanga amanzi ngesikhathi ovulelwe ngaso phakathi akula manzi. Ichemba kayiflashwa. Khonaphana ofuna ukudla nxa ochemayo lofuna ukuyenza unumber 2 uyayenza konke omunye ekhangele. Vele akusiyo ndawo yokuthi ngaphila umuntu sibili aphile phakathi. Yindawo yokuthi umuntu engene ahlafe phakathi. Akula sihluko esinjana.
Lo ke ngonkosazana Tendai Masocha, umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo. Sixoxelaye ekhona le wobulawayo. Ukwalelwa webandla eliphikisayo le-MDC ukutshengisela emadolobheni amakhulu sokuludaba egudwini. Abanye bathi lokhu yikwephulwa kwelungelo loluntu, kodwa kube njalo labanye abasekela inyathelo elithethwe nguhulumende besithi lijonge ukulondoloza ukuthula amabhizimusi lempilo zabantu ezisengozini nxa kuthe kwaqhamuka udlakela kulokhu kutshengisela. UMavis Kama usethulela lolu daba ngugcwele.
Ibandla LMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa beliqoqe ukutshengisela likhonona ngomumo wezomnotho osusenza impilo kaZulu ibe nzima kusukela ngolwesihlanu olwedluleyo eHarare kobulawayo eGweru lakwamanye amadolobho. Kodwa konke lokhu akusenzakalanga ngoba bevinjwe ngamapholisa besithi besabela ukuthi kungaqhamuka udlakela. Uhulumende weMelika, amazwe omanyano we-European Union lowe-United Nations bethule imbiko yokusola ukuvinjwa kwabe-MDC ukutshengisela lokhu besithi kulilungelo labo phansi kwesisekelo sombuso. Kodwa isimanga yokuthi abenhlanganiso zezwekazi le-Afrika ezinjenge-SADC le-African Union AU zizithulele. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Jenensani Ntungagwa uthi akukho okungenziwa zinhlanganiso ze-Afrika ukuphathisa edabeni lwenkinga zeZimbabwe.
Awuhulumende abakhokhelwa layo ngasingathi ngama-liberation movements, inhlanganiso ezazilwela ilizwe, ngabazimiselanga ukuchodozana. Njalo nje singaya ku-AU, kumele sinanzelele ukuthi ku-AU kule nkinga zakho. Singakhangela ngale ingxenye ye-Afrika entshonalanga elezayo inkinga. E-Nigeria kulabo Boko Haram kule nto ezinjalo.
Untungakwa uthi ukuzwakala kwabenhlanganiso ye-UN sebekhuluma phezu kodaba lweZimbabwe kuyisibonelo sokuba kukhona osekukhulunywa ngasese phezu kwalo.
Ma udaba soluse-UN lwezagcina lungena engxenye ku-General Assembly. Lungangena ku-General Assembly kutsho ukuthi udaba lweZimbabwe solungalwamazwe wonke. Engxenye uhulumende uzaba lukhuni kusiya phambili, engxenye lakho into zibe ngcono kukabili khonapho.
okusekelwe ngenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana othi akumangalisi ukuthulisa kwabesadiki le-AU.
Amazwe esadaki lawo asetshengisa ukuthi hayi zimbila zantabanye lohulumende weZimbabwe ngoba abakuthuleleyo abantu behlukunyezwa ngale ndlela yikuyini.
Usola njalo ukwenza kwabamabandla ezombusazwe uMancitshana ethi akhuthaza abalandeli ukuthi bangene ezitaladeni betshengisela ngezizathu ezehlukene lezifiso zikaZulu.
Xa sikhangele njalo lamanye amabandla aphikisayo siyabona ukuthi hayi sebezingela lezinja beduhele inyamazana. Xa sukuyaqala ukukhuza uAmerica ezikhatshana konale kodwa abafowethu besadaki la sebesidlala izano. Abafowethu abalapha eZimbabwe abaphikisayo sebesidlalayo izano. Sokumangaza kakhulu lokhu.
Umnumzana Richard Mawomva eyinye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi lokhu kuthula kwenhlanganiso zamazwe awezwekazi le-Afrika kuyisibonelo sokuba balethemba lokuthi eleZimbabwe lisanelisa ukuzixazulula inkinga elibhekane lazo.
Ukuthula kwe-SADC le-Africa Union kutshengisela ukuthi ithi akuzange kwaba lemkhosi emnenge kade ifanana leka-1 August. Yikho-ke lokhu kuyatshengisela ukuthi i-SADC le-AU baleqiniso ukuthi uhulumende waseZimbabwe ubengenelisa ukuthi elwisane lemkhankaso leyi ngendlela esemthethweni.
Inyathelo elithethwe ngabamazwe angentshonalanga usola indlela amapholisa aphathe ngayo udaba lokutshengisela elizweni uMahomva uthi kulusizi kakhulu.
Ubona ukuthi amazwe afanana leMelika le-United Kingdom baqhubeka njalo bekhuluma ukuthi uhulumende bekufuze engasusi abantu ezitaladeni esikubonayo ukuthi ngamazwe abo agxizelela ukusekela kwabo kwezombangazo waseZimbabwe ucele lebandla eliphikisayo.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo abalisa ele-PF Zapu elalikhokhelwa ngumuyi uDr. Dumiso Dabengwa bathi lanxa bevumelana labe-MDC kwezokusebenzisa indlela yokutshengisela behlukana lapho sekufika kusiphetho sakhona, kutsho umsekeli kanobhala walo umnumzana Mjobisa Nuku.
Ngubana besaba ukuthi khona nxa kungakhitshwa izano kutsho ukuthi sokuba le revolution yokutshintsha i-Afrika yonke kutshintshe le-SADC. So ukuthula kwabo it means baya endosa ulunya olwenzwa ngumnango wakho.
Umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe uRetired General Sibusiso Moyo utshele intatheli zindaba ukuba uhulumende akajabuliswa yisenzo sabenhlanganiso zamazwe angentshonalanga sokuveza insolo yawo phezu kwendlela aziphathe ngayo ukuvimba ukutshengisela obekuhlelwe emadolobheni amakhulu elizweni kuqale eHarare lapho okubhaxabulwe abantu abambalwa abanye babo balimala kakubi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ngeke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namhla esetheswa icala lenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi isebenze ngesiqubo esikhulu ekulwisaneni lenkohlakalo elizweni. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.